Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Zibandlela 2021 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngebethu akade sisebenza lapho. Akade besebenza beqamula isisekelo esephathi yethu o Constitution ye MDCT. I Constitution ayisiyonto okumele ukuthi uyiqamula. Bona bebeyiqamula izikhathi zonke. So sigcine sifuna ukuthi asinike sisebenze labantu abaloku abaqamula i Constitution.
Unkosazana Thokozani Khuphe namhla utshele umhlangano lentatheli izindaba ukubana sebehlukene labecele le MDCT. Elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ngenxa yokwehlukana kwemibono. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kwele South Africa zikhuthaza uhulumende ukuthi athathe amanyathelo okuqeda udlakela olubhekiswe kwabokuza izizalwane zakulelo lizwe. Kuwoza Friday livili silembali yomculi oduma kususela iminyaka yabo 1970 uZex Manata obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-MDCT namhla utshele umhlangano lentatheli izindaba ukubana sebehlukene labecele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Manzora kungenxa yokwehlukana kwemibono. Njalo lokhu bakwenza belandela isisekelo sombuso webandla. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Thokozani Khuphe namhlanje utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe eMcDonald Hall wobulawayo ukuthi yena ulandela isisekelo sombuso seMDCT, njalo yena labasekeli bakhe kabenzi okungekho emthethweni ethi ngalokho sebesehlukana lecele elikhokhelwa nguMonzora. UMakhuphe uthi njengebandla leMDCT namhlanje bazisa uZulu wonke waseZimbabwe lomhlaba ukuba sokusobala ukuthi uMonzora usephumile kibo.
Monzora has now formed a new alliance. In addition to this, Monzora has already notified Zex that he will contest the upcoming by-elections under the MDC alliance party. So doing, Monzora has fired himself. Monzora has now formed a new alliance. In addition to this, Monzora has already notified Zex that he will contest the upcoming by-elections under the MDC alliance party. So doing, Monzora has fired himself.
Unkosikazi Nomvula Mguni ilunga lephalamende uthi abafuni ukuthi kube lokuhlukanisa abantu kubandla labo.
Ubuhlungu obukhona ukuthi thina sifuna i-inclusivity ukuthi abantu bonke kababe khona ngoba le project yabantu. Kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi those that are in power sebe sehlukanisa abantu bakhethe abanye abantu abangakhethwanga ama structures ayikusuka kusihluphi. Yikho esikuzamayo ukuthi hayi thina sifuna ukuthi abantu bonke babe phakathi ngoba this is a people's project. Batsho bona ukuthi bafuna siye ngapi, senze njani, ngoba abantu abadubekayo yibo ukwedlula maybe thina the ama leaders.
Umnumzana Samson Mpeni oyebandla leMDCT engumabhalani wakobulawayo uthi bayamsekela uMakhuphe ngokuthi sokwanele.
Thina inyathelo elithethwe ngumama leli yilo vele ade silikhalela lanini lanini. Sisukela ku-extraordinary congress kwaba lezinto ezabanjwa ngendlela engasiyo esemthethweni we-MDC. Imthetho we-MDC ulendlela okuphawula ngalo ukuthi uma kusenza ukhetho luyenziwa ngale indlela, but akusayenzakanga lokho. Kwaba lezinto eziningi ezasiyenza sacina sesingasakwazi ukuthi siseseyithi MDCT yini esafoma iparty sidinga lathi ukuthi sibe lomahluko lamanye amabandla sithathu zibuzi. So ngalokho thume upresident ukuthi no, enough is enough. Asisebenzi lamasela, thina sizasebenza lo muntu olandela iconstitution.
Osakhulayo unqobizile Moyo eyisikhulumeli sabatsha ebandleni leMDCT uthi uhambo abaluhambe loMakhuphe selufike lapho okubajabulisa khona.
Lolu uhambo esiluhambe lomama iminyaka yonke namhlanje sifike lapho olusijabulisa khona thina njengakontanga. Malali khangele mhla ka 27 indlela engachaywa ngayo eHarare ngichayelwa ukuzama ukumisa udlame olwalusenziwa nguMunzura erika i-election eletha abantu abangekho kuma-structures ababebabhasile. Sachaywa wakontinya lokhu esenza izinto ezi-unconstitutional sikuningi sikubonile ade sikukhangele. So namhlanje lolunyawo oluthethwe ngumama olutsho lokuthi sizikhiphe ebantwini abangahambi ngendlela eyiyo indlela umhlangano ofisa ngayo siyajabula kakhulu.
Laloba kunjalo uMnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT kucele elikhokhelwa nguMunzura uthi uMakhuphe uphambana lesisekelo sombuso webandla.
Lolu hambo esiluhambele umama iminyaka yonke namhlanje sifike lapho olusijabulisa khona thina njengabontanga malali khangele mhla ka-27 indlela engachaywa ngayo eHarare ngichayelwa ukuzama ukumisa udlame olwalusenziwa nguMunzura erika i-election eletha abantu abangekho kuma-structures ababebabhasile. Sachaywa wakontinya lokhu esenza izinto ezi-unconstitutional sikuningi sikubonile ade sikukhangele. So namhlanje lolunyawo oluthethwe ngumama olutsho lokuthi sizikhiphe ebantwini abangahambi ngendlela eyiyo indlela umhlangano ofisa ngayo siyajabula kakhulu.
Ezinye iingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi okukhulunywa nguMakhuphe ukuthi uMunzura uyebhalisa kwabezeki esithi ungumkhokheli we-MDC Alliance kulakho ukuthi kumnike amandla okumxotshisa edale lephalamende. Kodwa kube lezinye njalo ezithi ulakho ukubhekana lenkinga njengoba incwadi zokuxotshisa abantu edale lephalamende kumele zilotshwe nguNobhala jikelele webandla uNkosazana Phorina Mpariwa yena ukucele likaMunzura. Iningi liveza ukukhathazeka ngokudabuka phakathi kwamabandla aphikisayo ngale indlela ikakhulu khathesi sokulungiselelwa ukhetho hathi olwama-by-elections kuphela kodwa lalolo olomnyaka ozayo welizwe lonke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ngemva komhlangano kamakhophe lentathe lezindaba uEzra Jesus Banda weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa laye echasisa kabanzi nginyathelo alithethe namhlanje lapho athe nguye osengumkhokheli weMDCT ngemva kokuzixotshisa kukamnumzana Douglas Munzura kulo.
Lokhu esikwezile kusemthethweni ngokuthi silabanye bethu akade sisebenza lapho akade besebenza beqamula isisekelo esephathi yethu e-constitution ye-MDCT. I-constitution ayisiyonto okumele ukuthi kuyiqamula, bona bebeyiqamula izikhathi zonke. So sigcine sibona ukuthi asingeke sisebenzele abantu abaqamula i-constitution. Sizamile ukuthi sicebisane labo, lami njengomsekeli ngazama ukuthi ngibacebise, kodwa ngabantu vele abangafuni ukucetshiswa, abantu abasebenzisa i-violence, abantu ababe behlukuluza abantu. So sigcine sibona ukuthi hayi sokwenele asisakwanisi thina sasizazimela laphana abayibo abahlonipha i-constitution yethu lalabana abangahloniphi i-constitution yabo. So thina lokhu esikwenzileyo kusemthethweni okukhona kathesi yukuthi sokulamabandla amabili awe-MDCT elinye ngilikhokhelayo elinye kangazi ukuthi lizakhokhelwa ngubani njengoba besithi bale Congress yabo yena le engalandeli i-constitution yethu abazayenza mhla ka-5 March.
Kuzenzakalani ngemva kokukhuluma lokho okukhulume namhlanje, inkulumo yenze namhlanje?
Sisuka lapha thina sesilungiselela iCongress esemthethweni ekuconstitution. So sizaba le-National Executive, sibe le-National Council eyiyo ezaphuma le ndlela eyokuthi sizahamba njani sisiya kuCongress. Ngokuthi thina sifuna ukuthi silandele kuconstitution okukhuluma ukuthi ama-ward azayenzwa nini, ama-branch azayenzwa nini, ama-district azayenzwa nini, ama-provinces azayenzwa yini, then sibe sesenza iCongress. So khathesi yikho sesikhangelane lakho, yikho esifuna ukukwenza ngokuthi sifuna ukwenza iCongress esemthethweni. Wonke umuntu ozabona ukuthi khona izinto eziyenziwe egcekeni, abantu bonke bejabule, ubukhokheli obuzakhethwa khonapho sibe kwazi ukuthi yibukhokheli uqobo.
Uzasala ukhona yini njengelunga ledala lephalamende? Kungenzalo ukuthi uMunzura athi sengixotshile Makhuphe uzathini?
Akulanto enjalo njengoba ngikhulumile ukuthi iphathi le isilamahlandla amabili. Iphathi yona le iqamuke phakathi kwaba lelinye ihlandla laphana kwaba lelinye ihlandla lapha. So akulelinye ihlandla elingathi liyaxotshe elinye ihlandla. So mina ngizaqhubeka ngiseparlament, ama MPs azaqhubeka eseparlament. So yikho kumele kube khona ikho libonile. Ngizama ukucebisa amanye amabandla, ama political parties, ngacebisa le parliament njalo, ngacebisa le Ministry of Local Government, ngacebisa le Ministry of Justice ukuthi siyalicela bakithi alike liyekele ukungenela indaba zethu. Iphathi leyi isiqhamukane phakathi, so kumele ukuthi khona li-street ngendlela efana nayo. So yikho esibukhangeleleyo and sizahlala seParliament umsebenzi wethu ngokuthi sibone ukuthi siya representa amaZimbabweans.
So hlubuluzwe kakhulu kulezo zombangazwe. Hlubuluzwa kakhulu kabanye bekugijimisa kabandlela busala lokuhlukuluza leli bandla lakho la lokuhlukuluza elakusasa lakho kweze mbangazwe limi njani. So uzagcina uchile yini ngondla wothi uyahlukuluza.
Mina ngazimisela ukuthi ngifuna ukuthi ngisebenzele imuli yeZimbabwe. Ngibameleli. Ngibone ukuthi khona imuli yeZimbabwe siyayithatha siyihambe elizweni, siyihambise eKenani lapho kuloluji khona lochaqo. Sibahambise lapho kulemsebenzi, lapho kulemizibhedlela ezilemithi, lamadokotela lapho abantwana abazahamba ezikolo, lapho imuli zonke eziza kuba lempilo ezihle. So akula lapho engiyakhona. Ngifuna ukusebenzela amaZimbabweans, ngifuna labo bengisebenzise, ngibe ngumkhokheli wabo oqobo ozabasebenzela ukwenzela ukuthi impilo zabo zijinje.
Ulamafungafunga ukuthi ke uNelson Chamisa singathi nguye MDC Alliance ngoba siyazi iparty yakhe. Uthi ke ufuna ukuthi sihlangane. Ungasebenzela inxangathi, hey mama makhupha sike sihlangane sisebenze sonke.
Okwakhathesi thina njenge-MDC team sikhangelela iCongress okumele siyenze ekuConstitution. So kusukusela namhlanje kusiya phambili sibhizi sifuna ukuthi silungise, sibone ukuthi siqoqile, sayenza ama-branch, sayenza ama-ward, sayenza ama-districts, sayenza ama-provinces, sibe sesiya kuCongress. So kwamanje yikho esikukhangeleleyo.
Ayeza ama-elections njena ukhulume ngawo kathesi lokuthiwa ama-by-elections. Ibandla lakho liyancintisa lapha yini le-MDCT?
Ibandla le-MDCT lele sengilikhokhela mna kathesi alingeke lincintiswe ngokuthi ama-nominations angolwesithathu mhlaka 26. Thina kathesi sikhangelela ukuthi silungiselele i-Congress siye phambili. But 2023 sikhona, siza contest.
UZulu wonke olalele emhlabeni angaka okulandelayo mbolandela ke ibandla lakho. Ngabe sehluphekile kakhulu bese hlumazile ngento ezenzakalayo ungathini ngoba qiniso sithini
engakuthanda ukuthi ukuthi khona ngithanda ukuthi ngibombe ama members ethe MDC lamaZimbabweni zonke nje jikelele ngosekelo abasinika lona ngisithi bakithi ngicela ukuthi lihlale lilokhe lisisekele mina njoba ngikhulumile ngisisebenziseni ngifuna ukulisebenzela amaZimbabweni amahle linginike ithuba ngilisebenzele ngenze lokhu nami engikukwanisayo ukuthi ngilwise ngibone ukuthi impilo zenu ziyajinja.
Unkosazana Thokozani Khuphe ngumkhokheli welinye lamacele awe-MDCT lapho ke limuzwe ixoxa lo Ezra Chisa Sibanda ekubulawayo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19 abantu abangamakhulu phose amane 397 batholakale belegciwane leli elibulele abane. Asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Kulabazi inkulungwane ezedlula amashumi amathathu lenxenye 35,554 asebehlatshwe elesithathu elebooster. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukubana athathe amanyathelo esiphangiphangi ukujezisa inkokeli zamabandla ezombusazwe lamaqembu omphakathi asesungule inhlelo zodlakela olubhekiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe. UThuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkokeli zenhlanganiso ezijeneyo lezi ziqhuba umhlangano wabezindaba eJohannesburg lapho ezule khona inkokheli zamabandla ezombusazwe okukhanya ziququzela ukuhlaselwa kwezalwane zakwamanye amazwe. Ensukwini esanda kwedlula umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, ube ngena endaweni zokudlela esethesa lezi ndawo umlando wokuqatsha izalwane zakwamanye amazwe okwedlula ezakwele South Africa. Umkhokheli webandla le-Patriotic Alliance, umnumzana Gayton McKenzie, nomkhokheli webandla le-Action SA, umnumzana Herman Mashaba, badume kakhulu ngezikhathi zokhetho amabandla abo egiya ngokuthi enganqoba ekhethweni lwezabelo abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni bazadudulwa babuyiselwe ekhaya. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Foundation for Human Rights, unkosikazi Sarah Motha, uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende lamapholisa benza sengathi ababona ukuthi lezi izenzo zizabangela uhlaselwa nokubulawa kwezalwane zakwamanye amazwe. Isizalwane seZimbabwe, unkosazana Vijay Ajit, Utshela bezindaba ukuthi ngempela viki izalwane zeZimbabwe esithengisa erenkini yebhara eSoweto zithathelwe impahla zazo, abanye batshiselwa kuthiwa abaphume baphele kwela South Africa.
Bona uma besho bona ngawa bamazi bathi kumnyama phambili kumnyama emuva, abazi ukuthi benzeni baqalephi. Bonke bathi bona badinga nje usizo lokuthi bekwazi ukubuyela emakhaya kubo. Abasafuni nje into ebahlanganisa lento zalapha, because bengaze berelocate banjiswe kwamanye amaprovince or bayehlala kuphi, maybe sebengalandelwa futhi yilokhu nje okubehlele. So bona badinga nje ama-resources ukuthi bayeqala kahle impilo emakhaya lapha ababuya khona.
Unkosazana Vuyanhlazi okhokhela inhlanganiso ye-Women in Diaspora Association ukudaze inkokheli zomphakathi ezibhikisana nokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe ukuthi zingene emphakathini ziyekhuthaza ukuhlalisana ngokuthula kwabakwamanye amazwe ezalwane zakwele South Africa. Igqwetha lezamalungelo loluntu uMnumzana Gabriel Shumba laye owethule inkulumo yakhe kulomhlangano uthe okudanisayo yikuthi kusegcekene ukuthi amabandla ezombusazwe yiwo akhuthaza umkhuba wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe njengoba lokhu kusenzakala ngaso sonke isikhathi sokhetho. Ele South Africa lilungiselela ukhetho lwezwe lonke oluzaqhutshwa ngo-2024. UMnumzana Shumba ukhuthaza uhulumende ukuthi abize umhlangano wesiphangiphangi lenkokheli zomphakathi ndawonye lezinhlanganiso zezizalwane zakwamanye amazwe ukuze kutholakale isombululo salolu hlupho ungabonakale. Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Dumisane Leah.
Indlela yokukwenza ukuthi basebenzisane labantu beDepartment of Labor ukuthiwa ngama-inspectors. Ama-inspectors yiwale mvumo yokuthi akhulumisane lomqatshi ambuze ukuthi lapha uzuqatshe amaZimbabweans ayi-26 waqatshe abantu baseSouth Africa bayi-8 kuphela, wakwenza kanjani? Thina into esingayithandiyo nge-Operation Dudula yikuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo ngoba kuphula amalungelo abanye abantu.
Kodwa-ke uMnumzana Siphiwe Shabangu isizalwane sakwele South Africa ebesikulo umhlangano simele uhlelo lweOperation Dudula ubetsha phansi ngento ngesithi lolu hlelo luzaqhubeka.
So as Operation Dudula, we are not xenophobic, number one. We are addressing the issues and we work hand in hand with law enforcers, because actually we are pushing them to do their work. Those people are undocumented, they are YNs in South Africa. They must go back to their country. Abahambe, we are unapologetic about that.
Imizamo yokukhulumisana lesiphathamandla sakahulumende kwele South Africa kanye lowezimbabwe ngokuhlukunyezwa lodlakela oluqondiswe kwabokuza yehlule njengoba bebengaphendula incingo loma imibiko ethunyelwe enkundleni eWhatsApp kumakhalekhukhwini. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Live Talk lamhlanje sikhangela uDonselana usebandleni ele-NDCT phakathi kukaMnumzana Douglas Nonzaralo, umsekeli wakhe uNkosazana Jokozani Khulu. Izakhamizi zakoBulawayo sezikhuthaze uhulumende ukubana alungisise imigwaqo kuleli dolobho ngokuphangisa, kulandela ukwazisa kwekhansili yaleli dolobho ukubana isimise uhlelo lwayo lokuyilungisisa ngenxa yezulu elina kakhulu. Uhulumende nawazise ngenyanga edluleyo ukubana uzalungisa imigwaqo elishumi koBulawayo. Iningi kuleli dolobho likhala ngokuthi imigwaqo isimagodigodi njalo ayisahambeki. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi.
Uhulumende vele olomlando ukuthi ngesikhathi sobunzima esinje esibhekane lelizwe, uhulumende kufanele ulomlando ukuthi akhuphe imali ancedise inhlanganiso ezingathi zithwele kanzima, ikakhulu ezinhlanganiso ezingaphansi kwaezingathi ngama-parastatal, inhlanganiso lezi njengamaspara, ama-local authorities. Ulomlando ukuthi ancedise ngemali. So-ke leso sinqumo esesithethe ukuthi uhulumende adinga imali alungise imigwaqo ethile, kuyisinqumo esihle ukuthi sincedise umasipala velo okhanya idonsa ngefalasi ngoba imali engelayo. So uhulumende angancedisa kuleyo mgwaqo, sibona ngathi kuzancedisa la ukuthi kuqhubeke kusiya phambili. Njalo uhulumende sithi ukuthi vele kufanele kwenzakale ngoba abantu zananzela ukuthi hlama toll gates, le mali ecollectwayo kuma toll gates lapho ezimoto lakhona abakobulawa nxa uphuma imigwaqo. Siyananzela nxa uphumisa ngapha ePlumtree, uphumise eGwanda, uphumise eHarare, uphumise eForest, khona apha eduzane lathi kula ma-toll gates. Kusitho ukuthi thina nje imota zethu zezakhamiza koBulawayo nxa siphumale kancane edrobheni siyabhadala ama-toll gates. So-ke leyo mali uhulumende lo kufanele iplawe bhekhe ibuye bhekhe kithi. So sithi lo kwenziwa nguhulumende, hhayi vele kufanele akwenze, and besicela ukuthi ngakuyavuma athathe futhi imigwaqo beminingi kulale yayiqambileyo ukwenzela ukuthi ingxenye sincediseke njengedorobho.
Ikhona yini imigwaqo ongathi ingcono iyahambeka kumbe ngamagodigodi yonke iyafana nje?
Imigwaqo engcono ukuhambeka yile imigwaqo emikhulu kakhulu. Iye sibona ngathi iye kuyahambeka lanxa kusiba lamagodi lapha lalaphaya. Kodwa kathi sokuqanisa ukunizulu siyananzela ukuthi la eminye nale emikhulu sokufanele uhambe ngonanzelo ngoba kuba amagodi avuke khona. Okuthi nxa umgwaqo ungawujelanga ukuwusebenzisa ungagcina selube sengozini. Onjengale imigwaqo emincane sibule ekungena phakathi kwazitalada zezindlu. Hhayi eminingi akusahambeki. Sibona kwezindawo umasipala la esehambe ethela inhlabathi kodwa ejiya kunjalo. Inhlabathi liyanazi izinqumbinqumbi ukuthi izakhamizi zona kube yizo ezizidilizelayo. Ngibona ungathi khonokho le nxa sikhangela umasipala kube nguye olungisa leyo mgwaqo. Kodwa-ke nxa esethela inhlabathi izakhamizi zilungisela kungenye indlela. La nxa sithi umasipala kodwa kungcono ngoba abantu sesizazama ukuthi lathi sizicithele leyo nhlabathi siyifuqafuqa ukuthi amagodlana amakhulu angahambekiyo kuzama ukuthi kunyatheleke abantu bahambe.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo umnumzana Felix Mona. Okwamanje ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende welemelika.
Ngokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi Omicron variant kanye lezinye inhlupho ezibhekane lomsebenzi wezempilakahle emazweni omhlaba okugoqela ukusilela kwama-jekiseni okuzivikela kulolu bhubhane awama-vaccines, umhlaba usufikile esibangeni sokudideka ingqondo ngendlela zokumelana le-COVID-19. Kusho unobhala obona ngezobudlelwano bamazwe omhlaba leMelika, u-Secretary of State Anthony Blinken, embikweni asanda ukwethula. Ngalesi sizathu leMelika selikubone kufanele ukuphathisa inhlanganiso eziyisikhombisa ezikumsebenzi wokumelana le-COVID-19 ngamadola edlula ingxenye yesigidi $580 million phansi kohlelo olwe-American Rescue Plan Act. Lokho elwaqalayo uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuzivikela elemelika lenelise ukwabelana lamanye amazwe edlula ikhulu. Amajekiseni lawa izigidi ezidlula amakhulu amathathu 350 million vaccine doses. Elemelika liphathise njalo abangani balo ngamadola aphosa ngamachumi amabili amadola $19.6 billion emsebenzini enjengezempilakahle, kwezenotho kanye lakwezinye inhlelo zenhlalakahle kaZulu ukuze benelise labo ukumelana le-COVID-19. Ukumemetheka okwenze umhlobo wegcikwane leli owe-Omicron kuveza sobala ukuthi kumele sonke sibambane siqinise imizamo yokuqeda lolu bhubhane. Njalo kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi asivikelekanga okwaneleyo nxa sonke singazivikelanga, kutsho u-Secretary of State Anthony Blinken embikweni wakhe. Ngokwengeza uncedo lwamabhiliyoni phose afike kumakhulu ayisithupha amadola $580 million elemelika liveza ukuzinikela kwalo kulumsebenzi wokumelana lo bhubhane. Lolu lesi sikhwama sigoqela izigidi phose ezingamakhulu amathathu zamadola $280 million eyanikezwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization. Izigidi ezingamachumi amahlanu zamadola $50 million eyenhlelo eziyabe eziphuthuma zokumelana le-COVID-19 ikakhulu kumsebenzi wokucubungula leli gcikwane kuma-laboratory testing. Kube lezigidi eziphose zifike amakhulu amabili zamadola $170 million eziya kuhlangothi olubona ngenhlelo zabantwana olwe-United Nations Children's Fund ukuphathisa umsebenzi wokulungiswa kwama-jekiseni okuhlaba abantwana ukuze labo bavikeleke kuleli gcikwane. Izigidi ezingamachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola $75 million izaqondiswa kunhlelo zenhlanganiso ye-Pan-American Health Organization ukuphathisa ukuqinisa ukusebenzelana emsebenzini wokucubungula lokuqondiswa kwenhlelo zokuhlatshwa abantu ijekiseni le-COVID-19 vaccine emazweni asemhlubulweni owe-Americas. Izigidi ezingamachumi amabili zamadola $20 million zizaqondiswa kunhlelo zezonotho kunhlangothi olwe-United Nations Development Program. Ezinye njalo izigidi ezingamachumi amabili zamadola $20 million zizaqondiswa kuhlangothi olwe-United Nations Populations Fund kunhlelo zalo zokuphathisa omama abazithweleyo lengane zabo ukuzivikela ku-COVID-19. Izigidi ezilichumi zamadola $10 million izaqondiswa kunhlelo zokulima olwe Food and Agriculture Organization, kunhlelo zokutholiswa kwabantu ukudla lokuzivikela emikhuhlaneni engasabalala ithelelanwa phakathi kwabantu lezifuyo. Izigidi ezinhlanu zamadola, $5 million, ziqondiswe kunhlangothi olubona ngelungelo labesifazana olwe UN Women's Programs uze lwenelise ukuqhuba inhlelo zalo eziqondane lokumelana lohlupho lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender based violence. Yonke le mali iveza sobala ukuzinikela kwelemelika lokuzulu wonke waleli lizwe ekuboneni ukuthi amazwe omhlaba ayathola okungasiza ukuqeda lolu bhubhane njalo phansi kwezimiso zikamongameli Joe Biden zokuqeda i-COVID-19 emhlabeni jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Kuwoza Friday Livie silembali yomculi owaduma kusoyisela ngeminyaka yabo 1970 uZex Manatha obhubhe izolo eHarare ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane. UEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Izwe leZimbabwe selilahlelo kakhulu ngokushona kukababa uZex Manatha. UZex Manatha thina besimazi ke engumculi ke ecula ingoma ezazijabulisa abantu engelangeta betshaya. Yacula yaduma kakhulu yamenza udumo lwakhe lomemetheke kakhulu ke esigabeni seMathebeleland. Ingoma yakhe liyana ngeqembu le-Highlanders amahlolanyama ethi Highlanders sizwa ngokunqoba, sizwa ngokusikowa, i-Highlanders siwinile sambeni siyenata abadoda. Njona libili mazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo. Abaningi babesazi ingoma zakhe lezana ke othihovu othi ngwathino nyaka thine majarina noda thihovu. Zake le ngoma ke wabuya uzocula ke ingoma sisebenza kakhulu labo baba omtukuthi lingakhohlwa ke balalela ukuthi ke iminyaka lo inyanga kayo nalekazi bandlela inyanga ka January so lahlala silahlekelwa ngabaculi abalodumo kakhulu yamgombola umtukuthi ngo-2019 likhumbule kubaba ke uBrahima sekela la ngo-2018. UZex Manatha ke ebe ngumuntu unqazi ikhuluma ngento zokucula lezi. Babe sezawuthi umculo bekungasetshenziswa lezinto zamakhompyutha. Bebechaya ikatari njengekatari, babuye bachaya isigubhu njengesigubhu, babuye chaya ingungu njengengungu, babuye bacule bahlanganise ke amazwi abo kube sokuphuma ke umkente wengoma umratha ngokwawo. Yim imisebenzi yesenzwa abantu abanje ngo Zex Manaza. Uzex Manaza udumalalo ukuthi ukhulisa abantwana bakhe kuwo konokozomculo. Bayacula bonke abanye bahlala ke eBritani, umnyu sekhaya, kodwa ke ngendlela abakhulise ngayo bonke bayacula belandela ke izenzo zikayise. Nimele isithu 7 ngobulawayo. Igama lami ngiyeza Jesus ba.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uPraxidus Jeremiah sithi libe lempela sonto elijukile.